isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenja olenkulu kustudio 7 ngomgqibelo omhla ka 22 Mpandula 2018 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Amafutha ezimota aqhubeka isilela eZimbabwe njalo abathengisa lawo mafutha basola indlela yokuhlawulela ngamakhala ekhukhwini eye-EcoCash bethi yiyo ephuzisayo ukukhipha imali yokuyathenga enye ipetulo phandle kwelizwe. Isikhulumeli senhlanganiso yeTajamuka sesijikile uMnumzana Promise Mkhwananzi usekhululwe ngamapholisa ngemva kokubotshwa izolo esethethwa icala lokwethula amazwi ajojozela udlakela. Sizakhangela ezemidlalo emidlalweni yenguqu eChibaku Super Cup edlalwe lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amafutha ezimota aqhubeka esesilela eZimbabwe njalo abathengisa lawo mafutha besola indlela yokuhlawulela kumakhala ekhukhwini eye-EcoCash bethi yiyo ephuzisayo ukukhipha imali ukuze benelise ukunikezwa imali yakwamanye amazwe yokuyawoda lawo mafutha phandle kwelizwe. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Indwendwe zezimota ziyazisanda emagarajini wonke koBulawayo ngenxa yokusilela kwamafutha. Kule viki amafutha asilelayo yiphetulo, njalo kwezinye indawo koBulawayo, imichova ibisikhweziwe imbadalo yokugada isuka ku 50 cents isiya ku dola. Otshayela imichova uMnumzana Sipho Masina uthi ipetrol ayikho, njalo kule viki ephelileyo kuke kwasilela idizili.
Yebo, ifuel iyashoda, ongangokuthi ipetrol iyashoda this week, and into eyenzakalayo ukuthi last week kuke kwashoda idiesel, but it was temporary, and then ibikhona kwamanye amagaraji ngekho, but ipetrol ukhanya ngani iphele emagarajini wonke, and then abamagaraji ngasibuza bathi imbangela esikhathini esiningi ukuthi imali yabo enale asabe sithela ngayo njengoba singela cash elizweni sisebenzisa iEcoCash baphuza ukuthi imali zabo zireflecte ukwenzela ukuthi bakwanise ukuyacela iForex eReserve Bank. So yinto eyenzakalayo, so asikwazi ukuthi into le eyenzakalayo is temporary kumbe is permanent, kodwa into ekhona ukuthi ifuel ayikho, okukhona kathesi idizili ipetrol ayikho.
UMnumzana Blondi Ncube uthi imichova ayisoze ikhwezwe nje emahlayana ngenxa yokuthi intengo yephetulo ayikhwezwanga.
Ukukhwela kwemchova njengathi thina abantu esisebenza emchoveni, umchova anike iphongukhwela ngoba ifuel yona kayikhwelanga. Into ekhona nje ukuthi ifuel yona kayikho emagarajini. Kathesi kuqale last week i-diesel yeke yashota last week, but this week petrol yengekhoyo kule diesel. Singahamba emagarajini siyayithola, kodwa imbangela yakhona yokuthi nxa ungela cash yikho nje kuthole khona ifuel. Hayi, thina bedizili asifamanga kulayina, but abayipetrol ibabalayinayo.
UMnumzana Thulani Mlawuzi uthi ukusweleka kwamafutha sekusenza ukuthi bacabange ukuthi uhulumende kaMgabe ubengcono.
Hayi, indaba yefuel yazi isithwalise nzima. Khathesi sifake izimota, uze uphuze emsebenzini uselayinini yefuel. Utshayise ufike endlini ngo-8, sesixabane nabo nkosikazi bethu ngendaba zefuel zonezi. Asazi ukuthi i-government iplanani, so ngani i-government leyana ibikhona ibingcono, ngoba noma into bezidura bezikhona. Angazi ukuthi bangayenza mzamo bani abantu be-government. Asisakwazi kumbe i-government kumbe ngabantu bamagaraji, kodwa sibone ngani i-government. Ngokubona kwami bone ngani i-government. Asisakwazi kumbe amagaraji ngawapho bebesenzela ukukhweza, bethreathena abantu ukuthi bakhweza iponti. Nxa befuna ukuyikhipha bahle balikhiphe kawani, ngoba since bekhulume ukukhweza iponti, ifuel isiyacatsha, isinkwa sikhwelile, zonke izinto zikhwelile. Ungabona sokukhwela isinkwa esisemehlweni abantu okungemuva-ke.
UMnumzana Thulani Mthethwa uthi ucabanga ukuthi abantu bazagcina bekhweza intengo yempahla ezitolo becatsha ngokusilela kwamafutha.
nangubana kwami ishortage yefuel izakwenza ukuthi abarani izimota bathenge ifuel eningi bayihode. Then laba abathengisayo bezitolo labo bangabona sokunjalo bazadinga ukuthi bakhweze intengo besithi ifuel iyashota, sebe-transporta nzima amagoods abo abathengisayo. Kungenzakala ukuthi bahle bakhweze kakhulu vele ekuqaliseni ngoba besithi ifuel njengoba ibonakala ukuthi kayikho. Kutshengisa ukuthi abantu kazani laba abathengi sebeyaba lobunzima because babe ngasenelisi ukuthenga izinto lezi ngoba zabe sezidula nxa kuthi laba abathengisa esitolo abanengaziwe esitolo babe sebekhweze intengo zempahla zabo.
Isisindo sedola leMelika sesiqanise okumangalisayo okokuthi elilodwa selithengiswa ngamadola amabili awebond note nxa umuntu efuna ukufakelwa imali ebhanga. Lokhu kwenza ukuthi ilizwe lingenelisi ukuthenga izinto eziningi ezidingakalayo kwamanye amazwe, njalo nxa kulokhe kuqhubeka kunje intengo yempahla layo izaqansa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Direct from Washington, the voice of America.
Isikhulumeli senhlanganiso yeTajamuka sesijikile uMnumzana Promise Mkhwananzi usekhululwe ngamapholisa ngemva kokubotshwa izolo esetheswa icala lokwethula amazwi yajojozela uDlakela ngesikhathi kulokutshengisela kwabantu besola ukuphuza kwempumela yokhetho. uMkhwananzi oxoxe loChris Gande weStudio 7 uyalilandula leli cala.
Ye kuliqiniso ukuthi besilodaba besilubikela intatheli zindaba kuthanye e-media center esigodlweni saseHarare. Lokhu bekungemva kokuthi bengengafonelwa ngamapholisa esithi ngifune ofisini yawo ngibofika. Ngase ngisithi hayi ndaqoqa leyo logweni lamagqwethami ngizokuzwa ukuthi kuyini. Kodwa amapholisa asafunanga ukuthi amelele ukuthi ngihambe ngiyedwa emapholiseni. Base bengilanda ke e-media center lapho bengikhuluma khona nentatheli zindaba. Bele riot, bele mibhobho, bele ama-button stick izankosi ezingathi izankosi ngesindebele. Bafika ke bambopha izandla ngama-handcuff, bamphosela erolini behamba benginyathela bengithethisa besithi mina ngizama ukwenzani elizweni leZimbabwe.
Usuvalelwe khonale esitokisini bakuphethe njani?
Hayi sengivalelwe kube ngcono lapho bekukubi khona lapho bembopha khona mbono lebona leivini amavidiyo lemifanekiso ebichithwa amapholisa embopha yikho lapho bengaphathwanga kuhle khona. Ngikhuluma nje sivikile lindaba phambi kwedale namuhla ukuthi hayi ngiyakhonona ngokubotshwa lo ngokuphathwa engakwenziwayo ngibotshwa ngamapholisa esigodlweni se-media center kuthange lapha eHarare.
Sizwa kuthiwa ukhululwe ngemva kokuhlawuliswa imali yebail. Ungasitshela ukuthi kuyini okunye okwenzakeleyo emthethwani ndaba njalo ozamele ukwenza?
Kuzamele ngireport eHarare Central Police Station ngolwesihlanu lodwa indaba le izithele, njalo kuthiwa kumelanga ngi-interfere nabafakazi endabeni leyi layona le ibheyile engibhadalisiwe $50. Njalo nizabuyela ke edale ukuyathonisiswa mhlaka 9 October 2018.
Manje wena uthini ngecala leli, uyalivuma na?
Angilivumi leli cala, alikho, kalikho icala leli. Angizange ngethe cala mina, angizange ngitshengisele, njalo angizange ngibe seduze lapho kulabantu ababetshengisela khona mhlaka 1 August 2018. Ngangilandela ama-results la ngiwabona nje ku-TV ngisendlini. Kodwa akumangalisi ukuthi bangethesele leli cala ngoba bayakwazi ukuthi nxa sekunje so inhlanganiso yeTajamuka esingathi umbe isesijikile campaign yiyo esikhangelelwe ngabantu ukuthi ithathe intambi yephambili. So lokhu kuyabethusa kakhulu ngoba bayakwazi ukuthi inhlanganiso elamajaha lezintombi abazimiseleyo ukulungisisa uhlupho olukhangelane leZimbabwe abake bacontributa kakhulu ekulungisiseni lolu duko seselo ubaba uRobert Mugabe, njalo abazimiseleyo ukuphinda balungisise ilizwe njalo ngaphansi kukababa uMnangagwa lo wathatha amandla okungekho emthethweni.
Kanti manje nxa kuyindaba ka-August 1 abakubophelayo nakathesi, kungani bebuye bazokuhudula phakathi kwabantu wena uphakathi kolunye udaba ungaba lolwazi
angila lwazi but engicabangela ukuthi bebefisa ukuthi ngabe uthiwa ngikhulumanga lentatheli izindaba izolo ngoba izolo besikhuluma lentatheli izindaba sikhangelane lendaba yokuhlukuluzwa kwamavenda okwenzakalayo esigodlweni esikhulu seHarare so lokho akubathokozisanga bona basebeqoqa ukuthi hayi asivele simbambe engakakhulumi hayi inhlanhla nje ukuthi baphuzile mbijana bathole sesethulile lamazwi kuntatheli izindaba njalo amazwi la ahambile ahazekile izwe lonke uzulu wonke uzwile sekukhulumele
Loke bekungumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumele senhlanganiso yetha Jamuka sesijikile lapho ke limuze ekhuluma ecengweni eseHarare lo Chris Gande owe Studio 7 Umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelele ukuhlangana labo somabhizimusi kanye lezizalwane zonke nje ezeZimbabwe esezihlala eMelika ngayo nalimpela viki edolobheni eNew York khonapha eMelika lapho azaphatheka khona emhlanganeni wenhlanganiso yamanyana wamazwe omhlaba eUnited Nations General Assembly kumbe iUNGA. Osomabhizimusi azahlangana labo ngabakwamanye amazwe labeZimbabwe abadabuka eZimbabwe asebehlala eMelika bekhulumisana ngemizamo yokuvuselela umnotho welizwe. Izizalwane zeZimbabwe nje jikelele zizahlangana la uthena uzahlangana lazo ngesonto emhlanganeni weUnited Nations. Umnangagwa uzakwethula amazwi akhe ngolesithathu ongokwakuqala ukuthi ethule amazwi akhe emhlanganeni lo oweUnited Nations Assembly.
Yebo, mtswaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngokhathi lethu LFBOAWL.
Umprofita odumileyo eZimbabwe uApostle Nyikazino Chiwengwa ubikwa esebonakele ngemva kokuthunjwa ngabantu abangaziwayo izolo. Uchiwenga usanda kwethula kwathulela uZulu impiko ethi wayiboniswa nguNkulunkulu eyokuthi kuzakufa abantu ababili abalezikhundla zaphezulu abangacatshangelwayo. Imizamo yokukhuluma loChiwenga yehlule. Singakachapheli ngale esigabeni sethu sesibili salolu hlelo wathi sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani lasebefele engozini yokugenquka komkhumbi eLake Victoria kwele Tanzania selifike kwabalikhulu lamashumi phose ayisikhombisa e-167. Kulomuntu oyedwa ohlengwe lamhlanje ngomgqibelo phakathi komkhumbi lo ogenquke ngolwesine imbangela yayo elokhe ingakaziwa. Kuthi-ke kulamadoda angaziwayo kubana ngakweqembu liphi labalwisa kwele Iran abavuke ubhova badubula umbuthano wabakubutho befola edolobheni leHavaz esigabeni seKazakhstan babulala abantu abangamashumi amabili lane. Hello laleleyo ngumsakazo weStudio 7 osakaza useWashington DC.
Lamlela ntwandwe
Lamlela
ntwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampala fobembula
Lamlela ntwandwe
Lamlela
Lamlela ntwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampala fobembula
Gukama
Wezemaphandleni izakamizi kanye labo sombabhizimusi bendaweni yamavinkili eyesejuve phansi kukanduna mabhena bakhala ngokusilela kwamandla kagetsi kanye lamanzi endaweni yamavinkili le. U-Albert Ncube owe Studio 7 usipha lolu daba.
Izitolo zesejube zisungulwe ngomnyaka ka-1969 kodwa kuze kube lalamhlanje kulamagetsi kulendawo osekudala ukuthi osomabhizimusi bengathuthuki. Inengi kulendawo lisebenzisa ama-generator okudala ukuthi babe lendleko zokuthenga amafutha okudumisa limthina. Umnumzana Herbert Ndlovu isakhamuzi sesejube njalo uthi sesiside isikhathi bengelamagetsi.
Ibusiness le ibunjwe kudala kakhulu bekuseze iRhodesia. IRhodesia iphele ngo-1980 lanamhlanje lokhu lapha singalamaka. Siyacela lathi ukuthi ngayo ihulumende kumbe ini isiphathise isinikeze amagetsi ukuze lathi sivuleke phela sizuze imisebenzi. Kuningi esifisa ukukwenza la but sihluleka ngenxa yokuthi akulamagetsi.
Usomabhizimusi uNomzana Lungile Ndlovu othengisa inyama uthi bacina beyilahla ngoba sibolile njalo uthi inkokheli zombusazwe zihlezi zibathembisa ize.
Mina ngirana ibusha okwamukwezandla lebookstore. Amagetsi sesithole nzima sebenzisa igasi. Utshwala buyasibuthengisa buchisa, amadrinks ayachisa, inyama yethu siyayibe right but icina ibolile nasiyilahla. So siyalimala kakhulu kuleyo ndawo ukuthi igasi njengakhathesi kuyachisa inyama iyabola. Iy'nkokheli ziyakwazi ngoba la ma sikhuluma nje mabesivakatshile babefike bekhuluma ngoba sithembise kodwa babuye ibheki.
Unkosazana Sokoluhle Spanda othengisa utwala uthi balahlekelwa ibhizimusi ngenxa yokutholakala kwamagetsi lokhu.
Uhlupho esilalo ngolwamagetsi. Abantu ama-customers ethu ayanatha utshwala lokunjengamabhiya. So ayabe engaqandi. So besicela uncedo olungabe lungasinceda ngamagetsi ukuthi lathi ibhizinisi lethu lihambe.
Esinye isakhamuzi uMnumzana Colin Mathema uthi amathuba omsebenzi alakho ukuvuleka nxa kuthe kwaba lamagetsi kulindawo.
Esejube business center akula magetsi. Abantu abafuna ukuwelder bayafuna ukwenza enye imisebenzi yokuthunga njani njani kodwa ngokuswelakala kwamagetsi akula into engenzakala ukuthi sincedakale uhulumende lathi abantu bethu baphathiseni.
UMnumzana Thabane Ncube uyethesa uhulumende umlando kungathuthukisa indawo yesejube.
Uhulumende kumbe kayiboni kumbe ayikho kumephu kuhle kumbe ayazakali yini ngoba yona ngokwayo civil ngokuthuthwa ngokwakhiwa kwayo kumele ngayi ndawo leyi township ngoba ile minyaka mina ngingazalwa eveli khona mntu esinyathi sikhathi nje 44 years so ngathi imvele nizalwa ngathiwa eveli khona indawo leyi so but lokhu nje lokhu nje kusentuthwini akula magetsi.
Ngaphandle koduko lwamagetsi abezitolo bahamba umango omude besiyadinga amanzi njalo bathi kuyadingeka ukuthi kufakwe isikotho eduzane lezitolo ukuze amanzi atholakale lula. Ngimele iStudio 7 ngisesejuba eMzingwane ngingu-Albert Ncube.
Lamlela ntwandwe
Lamlela
ntwandwe
Lamlela
mshweshwe
Lamlela nampala fobembula
Gukama
Lamlela
mshweshwe
Lamlela nampala fobembula.
Siyambonga ke okaNcube ngokusinika ke uhlelo ezemaphandleni. Okwamanje ke othani nge ngiqhubekeze kuChris Gande esipha ke uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Elingalitshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukelayo emoyeni ngenjabulo nguChris Gande sidibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Lamhlanje ke sixoxa lomnumzana Difa Wajabi Bango isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane.
Ngumzana okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Eh ngiyabonga babukande ukuthi ngingene ehlelweni lakho.
Kunjani ukuphila emazweni kakhulu nxa sikhangela umkhathi okhona lezinsuku ukuthi ekhaya kungani kunganeno kodwa lina ngapha emazweni liphakathi kwesnow.
Babugande ukuphila emazweni kuyinto enzima kakhulu. Abanye ngilokuthi kwenzisa nxa ngicoca labanye abantu abasekhaya bacabanga ukuthi mhlambe ukuba semazweni kuyinto mhlambe ejabulisayo. Ye kuyajabulisa ngenxa yokuthi khona ukuthi amasolombana sikhalela nje indawo yemali. Kodwa khona as far as isimo nje noma umkhathi ngendlela ongakhona kulo meshuko omkhulu kakhulu yilapho ubona khona ukuthi lapha uphilela nje ukuhlupheka eqinisweni ngoba nxa thina singabantu abakhulela elangeni. Kodwa nxa usubuya lapho suthola ukuthi ukugodela kwakhona kuba beyond okudlulisa amalawulo.
Sesizwe abanye ikakhulu abasekhaya nxa beziduduza ngabahamba ukuyasebenza emazweni besithe izithi liyakholisa khona ngapho kodwa liyadubeka ngoba kalilali ubusuku lemini liyaba lisebenza njalo imisebenzi engadakathekanga efana lokugezisa izalukazi lokunye okunjalo. Ungathini wena ngabatsho njalo?
Mina engingakutsho nxa sesibuya endaweni zomsebenzi angikwali ukuthi ilizwe lengilandi mhlawumbe ngithi emazweni aphethe kule misebenzi efana lena le khona eyenziwa ngabantu bakithi kodwa ngitsho lasekhaya imbala lase South Africa bakhona abantu abenza yena leyo msebenzi enjalo kodwa ngiphinde ngithi elizweni elisifana langapha aphethe ngapha into efana mhlawumbe labo garden boy labo geli ayikho leyo msebenzi njalo abanye abantu abakhuluma ngaleyo ndlela ngabanye abantu abangakaze babuye bazofika khona la. Amazwe aphetheya ngamazwe anikeza abantu ama-opportunities amaningi okumangalisayo ukwedlula indlela abantu bakithi nxa sisemazweni akithi ama-opportunities esiwatholayo. Ngoba ngitsho for instance ukuthi bakhona abanye abantu abasuke ekhaya mhlawumbe noma umuntu wayengumbalisi noma mhlawumbe umuntu osuke ekhaya engafundanga engazange waya esikolweni mhlawumbe wagcina ngo-form 4. Kodwa umuntu wenelisa ukuthi ngokubuya lapha emazweni aphetheya ngokufisa ukuthi aziphakamise. Abantu bona laba kathesi ngabantu kwesinye isikhathi abayinventa ezinye izinto. Abanye abantu bakhona basebenza kuma railway lines yibo abayenza ukuthi abalungisi izinto ezifana lentimela izinto ezifana lokuthi ama engineers ngabantu bakithi, ama electricians ngabantu bakithi, kodwa ngabantu abasuka ekhaya bengalawo lawo ma skills. So konkwalo ukuthi abantu nxa besika sebekhangela nje izinto ezingatsho lutho ngoba nxa singathatha mhlawumbe sithi ungathola abantu beZimbabwe mhlawumbe ungathola abangu 100 akutsho ukuthi phakathi kwabantu abangu 100 usho ukuthi total yonke labantu abangu 100 ngabantu abagesi izalukazi. Phakathi kwabantu abangu 100 uzathola ukuthi abantu mhlawumbe abenza ikhe khona lapho mhlawumbe bengabe ngu 10 but i-90 yonke leyana benza imisebenzi eminingi ehlukeneyo.
Siyasizwe njalo abanye besithi amajaha avela eZimbabwe nxa efika khona lapha emazweni afika engasakhangeli amantombazana ayekhaya sebekhangela bonabo abamhlophe laba avela kwamanye amazwe kugcine amantombazana beswela ukuthi baqonywa ngobani. Kuliqiniso yini lo?
Lokho kuliqiniso kodwa ngizathatha okokuqala ngithi ngixolise kakhulu phakathi kwabodadewethu ngiphinde njalo ngixolise kubafowethu kodwa engifuna ukuthi ngibekele iqiniso njengokuba linjalo ngoba ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi iqiniso liba buhlungu kwabanye abantu liba mnandi kwabanye abantu. Into ekhona indlela amadoda noma esiphila ngakhona ekhaya siphila isintu lesana sokuthi ma ungubaba usuka uye emsebenzini ma uvela emsebenzini uthola umama abuya kuphekele udle kodwa nxa usubuya lapha e-diaspora into esikhona lapha sonke lisesiba ngamadoda nasesiba ngamadoda sonke umama nxa evuka uye emsebenzini laye ubaba nxa evuka laye uye emsebenzini laye. So nxa uvuka emsebenzini but ma ungubaba uyabujwayela kukhona ukuthi vele unkosikazi wami kufanele ukuthi angibhekele ithi ayenzele okulalokuyana but kwampala sekufana le-clash of izinto ngenxa yokuthi unkosikazi uzafuna ukuthi lawo ma evela emsebenzini akuthole uphekele isithwala. Kolaphana sekusenza ukuthi abantu bengasazwanani sebexabana ngenxa yokuthi omama kakhulu sebabuya lapha e-diaspora bathatha i-culture yamakhiwa. Nxa sebethathe i-culture yamakhiwa sebesenza okudluleleyo osekuwest more than okwenziwa ngamakhiwa.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ube lobusuku obuhle.
Hayi, ngiyabonga babukhali.
Alo-ke ngumnumzana Difa Wajapi Bango isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane besixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande Lilale.
Siyambonga ke uChris Gandhi ngokusinika uhlelo olumnandi, uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asibeke ithuba ifanayo njalo ngevikelizayo lapha azethulela khona olunye njalo uhlelo liphuma lendaba. Kwezemidlalo lamhlanje, emidlalweni yenguqu eChibuku Super Cup edlalwe lamhlanje emini, iFC Platinum ibe lomtshiki lobhanga 2 leChapungu 2. Umdlalo lo kodwa ucine usiba ngumbeka wamapenalty, iChapungu yagcina inqoba ke 5-4. Inkezi Platinum 1. Rentals 1. Low lawo umdlalo ucine ngama penalty, iRentals yagcina ke isinqoba layo ngi 5-4. IBlack Rhinos 1, iNikroot 2. iDynamos FC inqobe iBulawayo Chiefs 1-0. iHarare City layo inqobe iBulawayo City 1-0. Kuthi ke kusasa iqembu leBoso ele Highlanders lidlala lele Yada enkundleni eBaba Fields Stadium. Kuthi ke iCapes United izajikelisana leZPC Kariba enkundleni eNational Sports Stadium eHarare. iTriangle United yona idlala leShabani Mine enkundleni eGipo Stadium.
Abadala bavumele bari hey twana sokuthatha yabona sebethukile baphithithela mangena lana ngoba kusazokhalisa lelalanga le yami phunga ungene kuko wathi ngane yami yoba lokubekezeni ifile long time lokhu mbona bange besinya manje bheka intwana ilana etafuleni ngoba ilanga selifikile ngoba yimela ngale yeah ngoba yimela ngale yeah yabona sebethukile ngoba bazi ngempela. Like a blind farmer, that's a baboni that won't have done and seven Zagazima got you for some badass. Kadezi machozi katele yikusatalala isaksesa yizi chifu kandutinga makanja. Kweze jadi tukopa jisela sama fela spunu gini njinsu punu kutageka mada. Kunga senani la baba vengi sata kangane jensi selo buke seka tangali wuzi sunja likali. Sigile fosho lo vaze babe lo mkoko lo tanki vinombo lo kuye puku mpato kwe soropo. Ili feji dolopo guga mkabu kunyongo lo. If you ain't talking like a singa jega nale mana wo. Kakakaka ngizo wenga jazem fi. Bebe tinge gembe gilu chifiri la telaji. Mapanje bolis kwe I'm going to go to the house. 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 I'm
Ingoma emnandi, ingoma selifikile seyiphiwa iliqembu GTI. Kodwa singakagqibiki uhlelo lwethu lwalamhlanje, wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Amapolisa abehlome phele. Sizigqiba ke lapha indaba zethu zalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah, nsithi asibeke ithuba elifanayo njalo kusasa sikhathi sinye. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.